irally yokutshengisa uZulu wonke ukuthi thina silibandla elilandela isekelo sombuso welizwe iconstitution. Sisobala ukuthi khona uma sikhuluma ngendaba yezinduna kumbe institution yama traditional leaders. Ama traditional leaders wona ngokwawo kufanele ukuthi khona abe yi-institution ezimele yodwa. Abakontrolwa muntu, kabakontrolwa ngamabandla ezombangazwe, kabakontrolwa ngohulumende, yi-institution ezimele yodwa. Induna ke uNdiweni okwenza ke leyo ukuthi khona uphume esobala ukuthi uhulumende konke akwenzayo lokho yikuzama ukuthi izinduna zonke zifane lezi nduna leziyane ezihlabela ingoma zezano kuphela. UNdiweni ngenxa yokuthi ukhuluma umqo ingqondo yakhe, ukhuluma umbono wakhe, ukhuluma umbono ovela ebantwini bakhe, sokungani sephambanisile kuleli lizwe ngenxa yalokho sekufuze ukuthi exotshwe ukuba yinduna. Bafuna ukutshengisa ukuthi hayi, induna uNdiweni yiyo induna yabantu bentaba zinduna, njalo kasifuni ukuthi abantu bentaba zinduna befakelwe induna yizanu PF, ngoba bona bayazikhethela bodwa. Umthetho ukliye ukuthi khona induna ivela kubani, kayiveli eShake Shake House, induna ivela ebantwini bayo. So ke irally le ngeyokuzama ukuthi sitho sikubike sobala ukuthi khona njengebandla siya associate lombono wabantu bonke bemathebelele nje ukuthi hayi, izinduna zethu kazifuni, asifuni ukuthi zikhethelwe eHarare.
Kungani linqume ukuthi lenze umhlangano werally omkhulu kangako?
So lokhu kuvelele ebantwini bentaba zinduna, abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni, yibo abaqale ukuqoqa lomhlangano. Base besibikela thina bathi hayi, bantu bakithi, thina njengabantu bentaba zinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu, sitshengisele ukuthi hayi, thina yiyo induna yodwa esiyaziyo, kasina enye induna esiyifunayo. Kodwa lani ngiyakholwa kabalandanga thina sodwa, balande izina ama-civil society organizations, babatshela ukuthi hayi, bafuna ukwenza khona lokho, njalo bafuna usekelo. Sasesibuzana-ke thina njengemathebelele nje sonke kanye ne-Midland ukuthi kodwa thina sithini, sithi yini izinduna zethu kazibekwe yi-Shake Shake House? Savumelana njengama-provinces omane ukuthi khona hayi, izinduna zibekwa ngabantu bazo. So-ke umhlangano lo yikubuya ndawo kwama-provinces amane agombolozele intaba zinduna ukuthi bezotshengisa ukuthi hayi, sisekelana nabantu bentaba zinduna ukuthi khona induna uNdiweni yiyo induna yabo, hathi leyo efunwa yizanuphile.
Njengabezombusazwe alisoze liphazamise yini sokukhanya ingani sokungenela izombusazwe?
Akula muntu othiwa lo ngozombusazwe, lo kaso wezombusazwe kuleli lizwe. Asingeke sesaba ukuthi khona sizaphazamisa, siyekele uhulumende lokho eqamula imithetho yelizwe esenza fantando. Ayisiyo ndlela esifisa ukuthi sibuswe ngayo njengabantu beZimbabwe. Mina ngizahamba mbeli MDC Alliance, but bakhona abanye abazahamba nje bemele ubuntu basemathebeleleni ukuthi hayi, sima labantu bentaba zinduna, kungelani ukuthi bakuliphi ibandla lombangazwe. Abezanu PF nabo bakhona abanye abazoyina besikhuluma labo nje, labo abangathakazelela okwenziwa libandla labo eHarare ukuthi bexotshe induna yangapha emathebeleleni. So-ke ayisikho kwezombangazwe lokhu, lokhu yikumelana lesisekelo sombuso ukuthi kanti vele yona i-good governance esiyifunayo yini. Uhulumende kabe wazi umsebenzi wakhe okuzama ukulungisisa ubukhononi kunokuthi ebengenela endabeni zokuthi oba yinduna ngaphi ngubani, yena kibo omkhethela induna ngubani.